omama thuthu ngiza ukuthi kube kulahlekela kakhulu esigabeni sethu esemathebelele North Province ilizwe lonke jikelezi ngathi silahlekelwe kakhulu ikakhulu emhlanganweni wethu wezanu-P F lakuhulumende. Kodwa into anokuthi ngitsho umathuthu ngomuntu osebenze emabangeni atshiyeneyo ikakhulu nxa ngikhuluma kade sinde ngisebenzela ikakhulu ekubhalweni futhi kwesisekelo sombuso senese sikhona phakathi kwelizwe ube omunye wamalunga ikhophakela yamalunga ebhedani lephalamende abhala isisekelo sombuso sasebenza sonke khonapho ekutheni-ke kakhulu uza empilweni yakhe ubethanda ukuthuthukisa omama amathuba abomama ukuthi mama labo kuwo wonke amazinga akhona wonke kuhulumende nasephathini belisela khona ukuthi kakhulu ikota omama labo babe khona embusweni nalo okukhona kathesi njengakhonaku engikuthoyo ukuthi kwisisekelo sombuso umathuthu lapho ababekhona balisela kakhulu ukuthi omama babekhona kube layikota yabomama liyane edala lephalamende abangela bengavotelwanga yiwo amathuba okuthi omama balinganise labobaba yikho kwalisela ngomathuthu kakhulu khonoko nokuthuthukisa izigaba zakibo ikakhulu njengemathebelele North Province zikhona izinto ezimbalwa ezithile ezikhanyayo ezenziwe ngumama umathuthu ngesikhathi ekugazina weprovinsi yangakithi emathebelele North.
Sibone besemngcwabo umama mathuthu endaweni lapho okungcwaba khona amaqhawe e-National Heroes Acre. Ubona ngani bamngcwabe ngendlela efanayo na?
Kakhulu sibili ngingathi abantu bebebuyile kube kuyinto sibili uhlonitshiwe sibili mama uhlonitshiwe sibili kakhulu babuyile abantu ngobuningi babo umsebenzi waba muhle lo mongameli lawo wawubamba kuhle umsebenzi wakhe wakhuluma kuhle ngaye umuyi wambonga ngemisebenzi yonke ayenzileyo okujabulise thina lathi ngamalunga omhlangano unjalo wajabulisa labemuli neqiniso konke umuntu ukhanyisile bona sikuthi mama uhlonitshiwe ubekwe kuhle kakhulu.
Njengoba sesilahlekelwe naleli qhawe ulawo yini amazwi okunikeza imuli yakomathuthu njalo ilizwe lethu?
Amazwi enganikeza imuli yakhe ukuthi umama ube ngumuntu kakhulu obesesaba uNkulunkulu bekhonza umama ubengumsabatha kodwa lanxa singapha emsebenzini omhlangano kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu babe xa bezinkokheli babe ngabantu abayesaba uNkulunkulu ukuze labakwenzayo konke bezithile lapho abaphambanisa khona besazi ukuthi uNkulunkulu nguye kuphela onika abantu ukuthi babe yibabayikho khonoko abayikho khona. Ngokunjalo-ke thanda ukuthi ngithi esizweni seZimbabwe sonke thanda ukuthi sinyathele enyaweni likamama elukulwisela ukuthi kulungisele abanye abantu bengazilungiseli bona kodwa belungiseli nabo okunye okuningi abama bakulungiselayo omama mathuthu abanye bakhona omama sebekhona kathi sembusweni nemisebenzi yabo omama mathuthu abayithiya beyiyenzile bebhala nesisekelo sombuso befaka ukuthi omama labo bamele bakhangele bebe nengxenye yabo embusweni ekubusweni kwelizweni lelakithi lelele.